Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 7 Nhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Mhlambe masingaphumelela nge-tourism, maybe a tourism currency for the SADC region, you know, ukuthi so that we can cross sell each other. Kodwa nje irandi nedola hayi kubi kakhulu, angifuni ukukhuluma manga kubi.
Osomabhizimusi embukisweni wezokwethekelelana owesanganayi Hlanganani Tourism Expo bakhankasela ukusungulwa kokusetshenziswa kwemali efanayo emhlubulweni weZansi Afrika, i-tourism currency.
Esikhona ebandleni ukuthi nxa ungathandi nxa ungazonani bomama umakhuthi osekusele isikhulu, so yikho sokwenza ukuthi abantu beyenzangani aphumelansisa ekuzulayo abanye bamvakatshela nsisa.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo ulahle udaba lokususwa esihlaleni kukamnumzana Gift Banda kuba umgcini isihlalo webandla le-MTCT koBulawayo. AbeZimbabwe kwele Botswana abathumela imali besebenzisa indlela ezifana labo Western Union bakhala ngokuthumela imali ethatha isikhathi eside ukufika kuzihlobo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Osomabhizimusi embukisweni walonyaka wezokwethekelelana owesanganayi Hlanganani Tourism Expo owenzelwa koBulawayo bakhankasela ukusungulwa kokusetshenziswa kwemali efanayo emhlubulweni weZansi yezwe le-Afrika kumanyano weSouthern African Development Community i-tourism currency. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaphatheke kwezokwethekelelana laba asebeze eZimbabwe kulumbukiso owenzelwa eZimbabwe International Trade Fair koBulawayo bathi le yindlela ezabasiza njengabavela kwamanye amazwe angomakhelwane lapho imali yawo ingelamandla amaningi nxa uqathaniswa leyakwele Melika. Omunye wabeze kulumbukiso waqala unkosikazi Mulifa Tlapi wakwele South Africa, umnini wenkampani yeMail Prods, ukhala ngalesi simo esikhona kwamanje ethi senza eleZimbabwe kube yilizwe elidulayo kwaba kubhizimusi lezokwethekelelana la kuzethekeli zakwamanye amazwe.
So inkinga namhlanje bekuyi 14.49 maqhathanisela idola nerandi abantu abakwazi ukuza eZimbabwe ngoba bathi iZimbabwe iyadura. Niyasidurisela, that's why thina South African singers eZimbabwe. So I'm hoping ukuthi ngokuzalana ngizokhuluma nabanye abantu abazosi-understand ukuthi yazini ningasiduriseli. Mhlambe masingaphumelela nge-tourism, maybe a tourism currency for the SADC region, you know, ukuthi so that we can cross sell each other. Kodwa nje irandi nedola hayi kubi kakhulu, angifuni ukukhuluma manga kubi.
Uthi kumzwisa ubuhlungu ukuba usebenzise amarandi amaningi akule South Africa unkosikazi Hlapi ukuntshintshela kudola leMelika elisetshenziswa eZimbabwe.
Esh, inkinga ma. Inkinga, angifuni ukukhuluma manga. I mean, ngifike e-airport nyalo, ngathi ngicela nje like amadola ngoba kuthiwe masifika lana kwamele kube sispenda ngamadola hayi amarandi. Mangifika e-airport ngispende something like 10,000 rand. Just nje ukuthi ngithole $600 ukuthi mhlambe ngikwazi ukuthenga, you know, okuncanyana mhlambe for uma okanye umngami okanye abantwana.
Okungumbono osekelwe ngophethe uhlangothi lezokusebenzelana lamabankampani enhlanganisweni yeZimbabwe Tourism Authority phansi kogatsha lwezokwethekelelana umnumzana Sugar Jagonda.
It's an issue that has been discussed at higher levels.
Inkokheli kahulumende ihlezi ikhulumisana ngalolu daba njalo umphathi ntambo wethu uhlezi la ikhulumisana labaphethe inhlangothi ezibona ngezemali elizweni. Ngakho silethemba lokuthi kuzalungisiswa lokho. Udaba lwe-15% okuyimali ehlawuliswa izethekeli emahoteleni yiso isisusa senkinga. ezingi. Sikhangelele ukuthi zizazala izithelo ezinhle elezo nkulumo ezenziwa iziphathamandla, kodwa okwamanje sithokoziswa isimo esikiso. Silethemba njalo bazaqhubeka bekhulumisana abaphathintambo bakahulumende wethu bedinga indlela zokuyixazulula lindaba.
Asebefikile belanda lombukiso kwamanje bagoqela abavele kwele Italy, Switzerland, Uganda, Botswana, America, France le South Africa. AbeZimbabwe Tourism Authority bathi owalonyaka umbukiso wesichiyagalolunye ukhange ikhulu elilamachumi phose ayisikhombisa 169 sabamankampani abakumsebenzi wezokwethekelelana okulinani elengezelele kulelanyaka enye ebelilikhulu lamachumi phose amathathu 128. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Umthetho ndaba we High Court kobulawayo lamhlanje ulahle udaba lokususwa esihlalweni kukaMnumzana Gift Banda, umgcini sihlalo webandla le MDCT kobulawayo, uwetheswa icala lokukhethwa kuleso sikhundla okungekho emthethweni ngomnyaka ka-2013. Udaba lolu lwakhwezwa emthethwandaba ngumnumzana Matson Hlalo, owayengusenator laye ekubandla le-MDCT. Uhlalo uthi uBanda wakhethwa yena engelasikhathi elilunga laleli bandla njengalokhu okufunwa isisekelo sombuso webandla. Uhlalo utshele umthethwandaba ukuthi imali ebhalwe emabhukwini ukuthi yabhadalwa nguBanda ngomnyaka ka-2004 ikhomba mgceke ukuba wayengakabi lilunga lebandla, njalo ilotshwe ngamadola kwele Melika, yona limali yayingakaqali ukusetshenziswa ngaleso sikhathi. Sixoxela wayemela uhlalo kukhetho umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into engikhuluma ngubaba uhlalo abezibisikisi akula maphepha asekela lokhu ade kukhulile, njalo wathi ukuthi laba ade sebaophisa emphithandaba balokufaka ukusekelanayo. So ngaleso sizathu uthi yena ubauhlalo usele umhlanto kwanamhla.
Manje kuyini eseliza kwenza ngemva kwesinqumo lesi?
Esiyakuma sibonele ngolwesine izathola i-judgment ngathi izizathu ezigcweleyo, ngoba laphana uthe ekhuluma umanje ngefinga ofinye ekayisamari eyalokho ade ekule lakho ekhotho, kodwa ngesine sizabakwazi okugcweleyo ukuthi izizathu.
Sikhuluma nje okwakathesi yena ubaba uhlalo uyakakhulumisane yini lamalinye amalunga ebandla ikakhulu inkokheli?
Ngiyakwazi ukuthi nxa kule nkokheli ezilutshwane ezilamandla amaningi zilakho ukuthi enze ukuthi abanye bengamkhulumisi, ngoba into esikhona ebandleni ukuthi nxa ungathandi, nxa ungazonani lo mama uMahube sekuthole isikhundla, so yikho sokwenza ukuthi abantu beyenzangani abaifumelansisa naye abanye bamvakatshelansisa, kodwa abantu abanensebenzangani abakusendinko msebenzangani ngabazanani laye beyenzela ukuvala umama uMakhube, ngoba yena izenzo zaemanieisilwane.
Umnumzana Swithan Chirodza ngwayemela umnumzana Matson Hlalo kukhetho luka 2013 obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkosi yesizwe samahlubi esabelweni sakwaZulu Natal kwele South Africa umthimkhulu wesithathu usesungule uhlelo lokubumba umanyano wamakhosi wonke awezwekazi le-Afrika ngenjongo yokuqoqa imali yokufundisa imisebenzi abayanga lokudala amathuba emisebenzi kwabangasebenziyo. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkosi umthimkhulu ithi ngokomdabu bekuvele kumsebenzi wamakhosi lezinduna zawo ukubona ukuthi abantu babo bayadla bayasutha. Le into ke aduzama ukuthi buyiselwe kuzokazi le-Afrika ukuze kuqedwe ubuyanga nokusilela kwemsebenzi okuhlukumeza izigidi zabantu e-Afrika jikelele. Umthimkhulu uthi okwakuqala ufuna ukukhulumisana namakhosi onke e-Afrika ukuze babumbe inhlanganiso yamakhosi omdabu esebenza njengeye African Union ezabizwa ngokuthi Association of Monarchs and Traditional Leaders in Africa, AMTA. Uthi inhlanganiso iza kuba lohlelo lokuhamba umhlaba wonke iqoqa imali yokuthuthukisa izigaba, ukufundisa abantu imisebenzi nokusiza ngemali labo abafuna ukusungula inhlelo ezidala amathuba emsebenzi.
Kumele isizwe sonkana ne-Afrika yonkana uhlanganwe sibe munye. Kodwa ukukhuluma lapho ngama kings and also traditional leaders so that we can able to help our people in a grassroots level because kunama communities ahluphekayo.
Inkosi umthimkhulu ithi le yinto aseke wayenza lapho ethekelele khona emazweni apheshiya kolwandle, wathola imali axase ngayo izizalwane zamazwe ajiyeneyo e-Afrika ukuyafundela imisebenzi ejiyeneyo khona le phesheya.
Mina sengihambile ngakhuluma namazwe angaphandle ukuthi kusizakale isizwe sase-Afrika, hhayi i-South Africa kuphela, ngikhulumela i-Afrika iyonke. Kodwa funa sakhe ubudlelwana sibe munye nama kings amanye sisebenzisane ukuze sikwazi ukuya phambili.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezemukele lo hlelo ngezandla zombili. Umnumzana Stan Dlovu odabuka eTsholotsho uthi lo hlelo luzasiza kakhulu lobanje xwayisa ngelithi kuqatshelwe ukuthi lukhokhelwa ngabantu abangasoke baqale ngokuzinothisa bona.
I think ngumbono omuhle kakhulu oqalathekile ukuthi thina singabantu kuzadingeka ukuthi uma sesizinikela entweni enjalo kumele sibe wazi abakhokele bethu beqinise ngoba sibe banengi abakhokele abathutsha bevelale lale, kumele sibe labakhokele abakhethwe ngabantu abamele ngabantu ngesiqiniseko sonke sesizwe.
Inkosi umthimkhulu uthi akathandabuza ukuthi kuhlupheka okuningi emphakathini kudalwe kuthathelwa kwamakhosi omdabu amandla esenikezwa inkokheli zikahulumende.
Amandla njengamanje ungathathathiwe athathwe zimbusazwe lowe ngufihle, kodwa thina njengabantu abangama indigenous kings we must help abantu bakithi. Manje ke kuyintokozo yami ukusine African Diaspora Forum ukuthi siqale sezobukhankaso ukuthi le AMTA ime.
OZimbabwe umnumzana Ndlovu laye uyavuma esithi leli lithuba elihle lokuthi amaNdebele lawo alucabangisise kabanzi udaba lokuthi kukhethwe inkosi ezahlala esihlalweni sikamzilikazi.
Isilo sikhulume ngokuvuselela amakhosi akithi. Ngicabanga ukuthi uqathekile nje abantu bakamzilikazi ukuthi sihlale phansi sibonisane ukuthi ngubani vele ongathatha ubukhosi bakamzilikazi. Ngoba uma nje singalandela zonke izinto singagcina sesiba lamakhosi esingaziyo emelethini.
Umthimkhulu uthi okunye abafuna ukukulungisa njengamakhosi yikuntshontshwa kwezenjiwayo nemali etholakala e-Afrika isiyavundekwa kwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana ezithumela imali zisebenzisa indlela ezifana labo Western Union zikhala ngokuthumela imali ethatha isikhathi eside ukufika kuzihlobo ngenxa yokuswelekala kwemali ekhaya. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
abathumela imali kwele Zimbabwe bese Botswana sebekhuthaze inkokheli yelizwe ukuthi ilungise udaba lokusulela kwemali elizweni. Ukuswelakala kwemali sekubone inengi eliphandle kwelizwe lithumela imali ngendlela ezifana le Western Union le MoneyGram, kodwa ukuthatha isihlobo labangani isibanga eside ukuthi bathole le mali. Unkosikazi Sinothando Sibanda yena uvame ukusebenzisa i-Western Union kumbe i-MoneyGram, kodwa kulezi nsuku uthola kukhonona kwesihlobo ezithi ziyaphuza ukuthola imali. Imali ethunyelwa ngale ndlela kumele ithathe imizuzu elithumi kuphela, kodwa isithatha amalanga.
Sijayele ukuthumela imali ngabo Western Union labo MoneyGram ngoba bothembekile njalo bafasta. Besijayele ukuthi nxa imali ungayithumela nje ngesikhatshana yeba umuntu yabe seyikwanisa ukuthi ayithole, kodwa kulezi nsuku kunzima ngoba imali ngayithumela iyathatha amalanga mbangu-5 umuntu engayitholi imali. Thina sobe sikhangelela ukuthi umuntu ayithole imali ngesikhathi.
Uqhubeke sithi sebezama abamabhasi kumbe omalayitsha noma nje lezi kuzindlela ezingathembakalanga njalo zidula.
Aliyaphuza ukufika sesiyenza ukuthi sihambise kubomalayitsha manje bona bayadula futhi akulakuthembakala okukhona. Uyabungela qiniso lokuthi sibile imali bazayithola babasozebayithola. Uhulumende kufanele akhangele sibili ukuswelakala kwemali.
Ababona ngezomnotho bathi ungangeni kuhle kwemali ethunyelwa ivela phandle kwelizwe kulakho kulumaza umnotho, ngoba imali le ilidwala lomnotho ofuna imali yaphandle kwelizwe.
And imkhulumo eZimbabwe ever since ungena into ama problems usu thembe kakhulu, or it has become more dependent on izimali lezi ezivela kwabantu abangaphesheya. And esingakuzwisiyo kathe ukuthi after all these years with the manner in which ibhenki sethu yeZimbabwe isophisticated ngayo, asizwisisi ukuthi indaba singamove towards a paperless society where okungasetshenziswa khona i-cash as much and where the system is efficient and it has lower costs.
Elebotswana lilenani eliphezulu lilandela kuphela ele South Africa kuzokazi le Africa elithumela imali eZimbabwe. Umphathintambo wesikhwama semali eZimbabwe uMnumzana Patrick Chinamasa wabika esikhathini esidlule ukuthi imali evela ngaphandle kwelizwe ifika ibhiliyoni lamadola ngomnyaka. Ngingumathini Ngwenya ondaba zeStudio 7 ngisabonga leBotswana.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 ntambama lamhlanje, lapho usilo hlelo lwabasakhulayo, lapho uNtungameli Nkomo lotathenda Gumbo abahlaziya abangene kuhlelo lweMandela Fellowship of Young Leaders lonyaka abeZimbabwe bona bangamachumi ayisikhombisa. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Wake waba ngunobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe omhlaba, unkosikazi Hillary Clinton usebe ngowesifazane wakuqala ukumela ibandla lakhe lama-Democrats kukhetho lukamongameli. Akukabethwa okusemthethweni ukuthi nguye osezamela leli bandla laloba esenelise inani elifunekayo elenkulungwane ezedlula ezimbili 2383 ezama-delegates ukuze kuthiwe uSenator Bernie Sanders usenqotshiwe ngempela. Odume ngokuveza izimali ezachaphazwa ngumongameli Jacob Zuma, uMnumzana Thuli Madonsela ubikwa esesungula ukuhlolisiswa kwenotho yemali yakoGupta yabadabuka kwele India elobudlelwano obukhulu loZuma. Ibandla leMDCT selisole kakhulu ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF kulungisisa ukuhluphaya elizweni ukugoqela ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokusilela kwemisebenzi. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi sokuyisikhathi sikaZulu ukuthi abambane asuse iZANU-PF kukhetho oluzayo.
Okwenzakalayo elizweni laseZimbabwe yisindaba phendulo, kodwa ubuhle kumbe udubo olukhona ngolokuthi indlela yokuthi ukuthi sikulungise sonke silayo. Umgoqo okhona owenza ukuthi singalungisi lolo dubu ukwesaba ukwesaba.
Ukhitshwe njani pho umgoqo lo?
Umgoqo lo umuntu abantu abangakhipha umgoqo lo yithi abesaba ukwesaba. Sisesabani sesivile siphelele ezandleni njengesepa. Mina ngikhuthaza uZulu ukuthi isikhathi sesifikile sokuthi hayi bantu benkosi sesikhathele akuke udlule. Sidinga omunye ongaphathisa ukuthi leli lizwe libuyele lapho ekathelathi khona okuthiwa ibasikiti yokudla.
Ukhetho luka-2018 luyasondela kancane kancane, seliqalisile na ukuzabalaza?
Njengebandla le-MDC siphakathi kwaZulu siyazabalaza. Kodwa sikhuthaza uZulu ukuthi wonke umuntu kabe umzabalazi, ngoba kakudingeki ukuthi kube yithi soda, ngoba liludubo ngolethu sonke. Kasizabalazaneni lusonke emzimbabwe wonke umzabalazi, ukwenzela ukuthi siguqule impilo yethu, ngoba ikusasa lesizukulwane lesizukulwane sesiyibulele namhlanje.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sikhuluma labasakhulayo beZimbabwe abaza eMelika ngeviki ezayo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
Umumo wezomnotho elizweni oqhubeka ubhidlika ubikwa usuphazamisa ngamandla impilo yezisebenzi zasemaplazini, ezinye zazo esezihlala okwenyanga eziningi zingatholi iholo, zona zivele ziziholela imali eyingcosana. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi zasemaplazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe, GAPUZ, umnumzana Golden Magwaza uthi lolu daba sokuludubo olukhula mihla ngemihla osoluhlasela izisebenzi lezi eseziswela ukuthi zingaphila ngani.
It's now serious because some of them have gone for over 15 years.
Lolu dubo solumanzonzo ezinye zezisebenzi ezilenyanga ezilithumi lanhlanu zingelaholo, ezinye zilenyanga ezintathu, ezinye zilenyanga ezikhombisa zingaholi. Lolu ludubo sibili ngoba sokusenza ukuba singenelisi ukulwela ukungezelelwa kwezisebenzi ezinje iholo. Lolu ludubo sibili.
Uthi ngalumumo kuba nzima ukuphila njalo kuhle kuvimbe ukukhulumisana labaqhatshi edabeni lokuthi izisebenzi zengezelelwe ikolo. Umnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ngezomnotho, uthi udubo lolu olubhekana lezisebenzi zasemaplazini aluhlaseli zona zodwa, kodwa lezi kumisebenzi eminye kunhlangothi ezijeneyo zempilo okubangelwa ikungamanga kuhle kwemumo wezomnotho welizwe.
Kathesi umnotho weZimbabwe awuhambi kuhle, kule nkinga eziningi kakhulu, kulokusilela kwemali, i-cash ayitholakali. Nxa singakhangelisisa abaqhatshi abaningi emaplazini yilabo abazisebenzela kumbe abasebenza lapho abangasatholi imali khona. Yikho engibona kubanga ukuthi lesebenzi zasemaplazini zingabi loholo okwenyanga eziningi.
uMagwaza uthi sikhuluma kanje babhekane lodubo lokusilela kwempahla edingakalayo yokuba izisebenzi ezisebenza emapulazini zibe layo ngoba umsebenzi wazo uhlanganisela imithi etshiyeneyo esetshenziswa ekulimeni ethi sebelwela ukuba kube lomthetho olawula lolu daba.
We discussed the issue of coming up with a statute instrument that is supposed to cover
sesikhulume saqedelana kudaba lokuthi kube lo mthetho we statutory instrument njalo lolu daba solula solusezandleni zwenasa yikuthi nje bayaphuza kodwa bangaqeda ngalo kuyabe sokulomthetho ozabamba abaqashi ngamandla ukuba bethengele izisebenzi zabo impahla enje.
Ukuchera uthi konke lokhu kudala ludaba lokuba uhulumende wajaha ukuthatha amapulazi ngendlela engayisiyo engelasekelo oluzwayo alunikeza abangena kumisebenzi yokulima.
Abanye abaningi abazuze amapulazi lawana ngabantu ababengela imali yokuthi bafake kuma projects ukuthi amapulazi ahambe kuhle. So ngabantu ababesebenza emadorobheni befuna ukuthi babe lenzuzo encane emaplazini. So nxa kuyukuthi siza kulungisa kumele sitshintshe indlela esinika ngayo abantu amaplazi ukuthi abantu bazithengele amaplazi babe lezimali ezokuthi nxa befuna ukuthi baqhathe izisebenzi bayakwanisa ukuthi bazibhadale. Khathesi udube olukhona ukuthi labo abalamaplazi abalamali baye bemelele uholo iholo labo ukuthi bakwanise ukuthi babhadale isebenzi.
Umsebenzi wezokulima yiwo olezisebenzi eziningi elizweni ukwedlula zonke kulandelwa ngamabhizimusi okuthengiselana agoqela izitolo lamasuphamakethi. Uhlelo lokuhlalisa abantu kakutsha lwabangela ukuba izisebenzi zasemapulazini eziningi zilahlekelwe yimisebenzi kwasala eziningi zisebenza njengamatemporary ngezikhathi zobusika. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Summer rain, ngiyazi ukuthi ekhaya ngapho hayi ayiso summer, you winter. Ingoma ka DJ Tira esiqhubela uhlelo lwethu lolamhlanje ethi yona summertime, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Osomabhizimusi embukisweni wezokwethekelelana owesangana ihlanganani Tourism Expo bakhankasela ukusungulwa kokusetshenziswa kwemali efanayo emhlobulweni wezansi le Africa i-tourism currency. umthethwandaba we-High Court kobulawayo ulahle udaba lokususwa esihlalweni kamnumzana Gift Banda. Sisigqiba ke lapha indaba zethu zalamhlanje. Ngilichiya ke ku-Studio 7 Live Talk. Igama ngu-Chris Gande, lilale.